ngikhuluma kunje nje isimo esikiwo ukuthi usungakwanisa especially nxa usufike Victoria Falls sanda kuchapa emasuwe kule goji elivulekayo ngakulo olumkhulu umgwaqo ukuthi nxa lingahambanga lalungiswa masinya umgwaqo lo usungahamba uqhamuke phakathi
manje Dube umthwalo wokulungisa lomgwaqo ngokabani
ukutshengisa ukwehluleka okahulumende okwesikhathi eside ngoba lomgwaqo ovala ukuthi awukhangelwanga yi-council yase-Victoria Falls. I-council yase-Victoria Falls ingakwanisa ukuthi usebenze but imali kumele ivele kuzinara oluhlangothi olukahulumende olukhangelane lomgwaqo.
Njengeyinye inkokheli zalesi sigaba selenzeni lina ngodubo lolo olukhangelane lalo?
Ngokukhathazeka njengomuntu okhokhele lesi sigaba lo muntu ohlala kule lindawo sithathile lijumo lokuthi sikhulumisane lo minister onge okhangelelele limgwaqo sakhulumisana laba ku province sakhulumisana lezigaba zonke nje ezikhangelele ukuthi hayi akukhangelisiswe ngelihlo elibanzi njalo elokuphangisa ukuthi lomgwaqo ulungiswe ngoba izulu lalo ivele seliqalisa kungaba yi disaster enkulu kakhulu so silethemba ukuthi ulumgwaqo lo ngeviki nalezi kusiyaphambili bazabubuya bazama ukuthi bavale ligoji ngokuphangisa njalo le mali ebikhutshwa yizinara ebiyo ebilungisa ama drainage system phakathi kwedolobha le-Victoria Falls sikhangele kabanzi ukuthi leyi imali akuphangwe ikhutshwe ngoba indawo yase-Victoria Falls iyaletha imali kuleli ilizwe okuzwayo so kumele kukhangelesiswe ukuthi leyo mali ebiswa yi-Victoria Falls lakho ayibuye isebenze ngakwena lindawo ngoba umgwaqo ovele wona osuka koBulawayo usiza lapho yiwo oletha ama-tourist njalo uyasebenza kakhulu usetshenziswa ngama-truck abathwala ezimbiwayo phansi ezinye zivelela ngeZambia ezinye nge-DRC ezinye ngaphilangaphi basebenzisa yena lomgwaqo so uyumgwaqo obhizi
lesizathu yini elisinikwayo ukubana umgwaqo lo uchiwe ukumoyo wona
yebo bangafaka ama-reasons ukuthi the traffic volume is slow but kakulanto enjalo lo umgwaqo uyasebenza ngamahlayana njalo usuyingozi enkulu kakhulu ngapha kulokungozi yokukhebheka komgwaqo emaceleni kuhomgwaqo kugcwele izihlahla ulumuntu angathi uyavika uhle achane lezihlahla ngoba yizo ezigcwele kwenalindawo yikho siyaxwayisa siyacizelela ukuthi lo umgwaqo kawulungiswe ngesiphangephange masinya njalo kumele sihambe sikunanzelele ukuthi abantu vele bayafa ngakulo umgwaqo ngendlela osiyo yona amalanga efikelandelana and singakunanzelela futhi ukuthi amabhasi asuka nge-Victoria Falls siya koBulawayo leHarare ngamabhasi ahamba ebusuku njalo kuzaba nzima ukuthi abatshayelayo la amabhasi babone amagodi so okuzayenza kukhoze ilingozi sibe ilokhu silahlekelwa ngabantu
ngaxwayisani wena Dube mayelana lodubo lonolulomgwaqo
kuyisixwayiso sami ukuthi kakubanjwe ngamandla sizabe sizama kasikulala amahofisi wonke akhona okumele asebenzele leli ndaba sizabe sihluphana lawo ngemihla ngemihla.